Okokuqala phela sivumelana ukuthi ezilonge ilizwe lilezikwereti akula mnotho oyavuka ngoba akula mntu ozafuna ukusebenzisana nelizwe lilezikwereti. Njalo ayisoze kube nemali abangayithola ngathi ngamanye amaloni phezu kwezikwereti. So ukudinga le 2 billion yokubhadala kuyindlela yokuzama ukuthi bebe umuntu kumbe sithi lilizwe likwanisa ukukwereta. Ungawunanzelela ukuthi ngendlela ye-economics ngokwayo into ezinjengeze-infrastructure development ngathi infrastructure sigala imigwaqo sigala izibhedlela konke lokhu kwi-economics vele kwakhiwa ngemali yokuboleka. Imali yokuboleka ibolekwa ngenzuzo ethi ngama-interest acheaper kodwa ngenxa yezikweleti uyi-debt risk njengeZimbabwe awuzitholi. Okugcina kusebenza uhulumende njengeZimbabwe ezakhela imigwaqo ngentengo ephezulu kakhulu. Okunye okwenzakala njalo kungaba njalo ukuthi uhulumende nxa esidinga imali agcina resepthetha amaZimbabweni kakhulu okuhlisileyo. So ngezinye indlela iprocess le abayiqalisayo kumba abafuna ukuyenza into eqakathekileyo njalo mqoqo. Kodwa umbuzo omkhulu ukuthi iyavela ngaphi 2 billion njalo bathi bafuna ukubambisana ukuthi baphiwe leyo 2 billion into ebuzesiyoisize njalo ayichazi ngoba ungawunanzelela esikhathini esidlulileyo ngokulokubambisa ama-minerals abanye bathi bayakuyi ukumogeja ama-minerals i-mineral wealth. So siya sinkuzwa ukuthi kathesi bathi bamogejani njalo bakwenza kanjani.
Nxa ekhuluma nge-sponsorship kungaba lilizwe kumbe ibhanga elikweledisa iZimbabwe kumbe ikubambisa inotho yeZimbabwe leyo okhuluma ngayo efana lokwenjiwayo.
I-sponsorship kungabili kuyabonelisa njengokuthi amanye amazwe ezikwereti zawo ayithink ungananzelela ngeviki eliphelile iChina isulile ezinye ezikwereti zeZimbabwe engazibhadalanga ithi ama-petrotiyosithi ku-right now kungesikiwe. So mamuthi lekhaya le-sponsorship elekhaya ama-friendly amazwe anjengawona la ukuthi angakunceda njani kodwa kukhona futhi njalo ukuthi uzathola amabhanga anjenge-Africa Development Bank abakwazi ukuthi kuvuka kweZimbabwe kulosipide esinjani ku-development ye-Africa njalo kwi-economy ye-Africa abangathi unqabe lakho bethe hayi mana sekuningi seZimbabwe sizabonana phambi. So uyalikhangelela abantu abanjalo abalozwelo ukuthi angasibedisa njani kodwa vele ungakunanzelela leso sponsorship akula sponsorship akulathiwa emhlabeni othiwa yi-free man iyakulo ngama-conditions kodwa nxakula sponsorship ama-conditions anganeno in terms of interest and ama-conditions.
Sibona uhulumende njalo uthi imali le entsha izigi iya iqina emkambo kahulumende emkambo wamabhanga wemali kodwa emkambo wensita sizwa kuthiwa iyawohloka kuhamba njani khonapho?
Obviously u-formal market emkambo kahulumende izabe lokuqina ngoba udetermine ngama-market forces bengakhonti yandlela abakwenza ngayo kathi semabhanga bathengisa kuvukele kule rate evela ekuthengisaneni lokuthengisa kungaba lokubelo kodwa kungaze kunanzeleli ke manje ukuthi emkambeni emnyama kuhamba laba aba-desperate nalezi mali ezijima phandle ezingekho phakathi kwe-bank and ungawunanzelela ukuthi imali entsha leyo kathesi asiyo mali yothi singathi i-circulate kukhulu ayisothi i-circulate ngabove 10% imali in terms of circulation. So most of the money at the moment you're looking for a current